uMantshi uGloria Dakundwa uthe ngokumthola ile cala wahlawulisa uMnumzane idayibiti amadola ngamakhulu amabili $200 kanye nenyanga eziyisithupha ezijele ezisuke zabekwa eceleni ngaphandle kokuba engaphinda edala icala elifanayo phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. UBiti wethula impumelelo yokhetho eyayibiza ukuba umkhokeli womanyano we-MDC Alliance uMnumzane Nelson Chamisa nguye wayenqobile kukhetho lomnyaka odluleyo, okuyinto uhulumende athi kwakungamelanga akwenze. Ekhuluma lethalele lindaba phandle komthethandaba eHarare lapho amukele inkokheli ye-MDC egoqela uChamisa ngokwakhe labanye, uBiti uthe isigwebo asiphiweyo siveza ukuthi akalacala njalo uzaqhubeka namagcweta akhe bakhweze emthethandaba waphezulu we-High Court isicelo sokuthi lesi sigwebo sesulwe.
Khangelele sisigwebo ngokwaso, angilacala, angisiyo sigebengu. Ngakho-ke sizakuyacela njalo emathethwandaba ukuthi lesi sigwebo sesulwe.
Khuluma ngemva kokwamukela uBiti uChamisa uthe loba ejabulise izigwebo kulokuthi alungise inkinga ezibhekane nelizwe, utshona ehluphana nenkokheli ye-MDC.
We have one of our pillars in the movement, one of our leaders.
Siyakujabulela sibili ukuthi sesilaye phandle omunye wezinkokheli zethu ohlukuluziweyo njalo obebothiwe.
Mr. Biti is not just a public official, he is also a defender of human rights.
Ababona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu bathi lesi sinqumo somthethwandaba sisobala ukuthi sithethwe kweyamelwe icele likahulumende, okugcizelelwela kumbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa, yena otshele abasekeli bezanu-PF ngempelaviki enqwenezi ukuthi uhulumende usezahlasela amagqwetha alwela amalungelo oluntu ngoba becathangelwa ukuba bathethezela uZulu ukuthi amvukele. Lokhu kudanise uZulu ogoqela isakhamuzi seHarare uMnumzane Themba Mleya othi lokhu yikuncindezela uZulu.
Ikhothi kaBiti le into iyasitshengisa sibili ukuthi iZANU PF ayisoze yatshintsha khathesi seyitholwe sebanjele kuqala, so njalo siyabona ukuthi abantu abaningi laba ama-activists sizakala lokwesaba ngoba babe bekhangela ukuthi icala likaBiti lathethwa njani, so bazama ukufaka ukwesaba sibili ebantwini.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzane Shelisani Ntungagwa uthi isimo esiselizweni asimangalisi ngoba owayengumongameli welizwe uMnumzane Robert Mugabe laye wayezibenzisa imithethwandaba ukwethusela abantu nangesikhathi sombhuqazwe owegugurawundi.
Ukuhlukuluza kungaba yikuhlukuluza kwengqondo, ukuthi umuntu edinwe engabi ngesikhiwa esithi focus, engabi le njongo azabele ukuyigijimisa eqondileyo, egcina engasabi ngumuntu olesizathu alokho kade kudinga. Lakho ma sikhuluma sibona ngabantu bezomthethwandaba, sike sabona ngama-80s ikakhulu ibandla elibusayo elalibopha abantu abanye kuthiwa babetholakala belezikhali, begwetshwa iminyaka eminingi kakhulu bengatholi ithuba lokuthi bemelwe ngamagqwetha. Into le kimasonto entsha
akunsuku zatshwala amagqwetha ejengisele ezitaladeni zedolobheni leHarare phezu kokuba bebone ukusobala ukuthi uhulumende enguye oqondisa impumela yezinqumo ezenziwa emthethwandaba elizweni lonke. Laloba abezenkonzo lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, amabandla ezombusazwe aphikisayo nabenhlangothi zempilo ezijeneyo ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane nelizwe. Umkhokheli we-MDC uChamisa yena uthi akasezavume ukukhulumisana nomongameli Emmerson Mnangagwa nxa lokhu wephula amalungelo oluntu kuqhubeka ngale ndlela elizweni lonke. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.